Imuli ezabona abazali bedutshulwa betshiswa kodwa bona basinda kumbhuqazwe weGugurahundi balandisa kabuhlungu ngokulahlekelwa kwabo bethi impilo yahle yatsheka bakhula kubuhlungu. Unkosazana Patricia Dlamini uthi unina wasila ekutshisweni ngoba wayesenelisa ukukhuluma ulimi lwamasotsha awe-5th Brigade.
Inhliziyo zethu lezi mazimendeke. Ma kusehlula sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawelani abazali bethu. Uthi uyisakhamiza ukuthi uli-distant. Ngayiphi indlela?
Ekhuluma esemhlanganweni owe-World Economic Forum ezenyanga ezimbili engene embusweni, umongameli Emmerson Mnangagwa wathi yena uzimisele ukuhlangana labasinda kumbhuqazwe weGugurahundi bakhulumisane.
I was Minister for National Security, that is National Intelligence. That is correct.
Ngaleso sikhathi ngangingumphathi ntambo obona ngezomvikela labachuphi ekhaya, asitho ukuthi okwenzakalayo kumele kulahlwe. Labo ababhekana lo mbhuqazwe weGugurahundi bengathi ngizekhulumisana labo ngizakuya.
They themselves are going to the communities that are affected. If you ask me to come for any reason, I will.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu uthi lanxa isikhathi sesiside kwenzakala inkemenkeme yalumbhuqazwe, akula okuthe kwenziwa ukuthoba amanxeba.
Khulusizi ukubana ngemva kweminyaka engu-40 umbhuqazwe selokhu wenziwayo, uhulumeni weZimbabwe abantu abahlukunyezwayo lelizwe jikelele kabalinikwa ithuba lokubana bekhulume ngokwenzakalayo, kabalinikwa ithuba lokuthi kuthiwe ukuthi kungenziwa njani. Bonile ummeli wedale lephelamende oli-immunity exotshwa ephalamende, kodwa ngelinye icele siyambona ophethe ilizwe esithi abantu abakhulume ngakho bekhululekile.
Unduna Khulumani Mathema waseGwanda ngomunye othi wathinteka ngalombhuqazwe, kodwa njengenkokheli zomdabu abaphiwanga amandla okuthi luphathwe njani lolu daba.
Ungakhumbula kuhle nxa njengomuntu owazi into zemedia, kulezi nduna ezahanjiswa esizaleni zisiyafundisa ukuthi umhlaba vele ukuphatha njani udaba lwe-genocide kuGugurahundi. Kodwa thina sithe sibuya njengesizwe kasisasebenzisanga lokhana ukusetshenziswa ngumhlaba wonke jikelele. We reinvented the wheel, which I believe ngokunjalo utsho ukuthi into esiyenzayo hayi lizaba nje ukuyakhanya ukuthi kudlalwa ngenhlungu zabantu.
Inkokheli zomdabu, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla okholo lezombusazwe loZulu jikelele bathi bakhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngayo umbhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu amandla ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngombhuqazwe lo, kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Engena embusweni eminyakeni emihlanu edlule, umongameli Emmerson wayethembise ukuba udaba lolu uzalulungisisa, kodwa sekuyiwa njalo kolunye ukhetho lokhu lungakalungisiswa. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.